Iqembu lezivakashi lePakistan liqhubekela phambili lizithaphuzela eleZimbabwe kumncintiswano wemidlalo yohlobo le-One Day International oqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo, njalo selikhokhela ngefokanya ngemva kokuba linqobe kuyo yonke imidlalo esidlaliwe kwemihlanu okumele idlalwe yilawa maqembu. Yindlela iqembu leZimbabwe elidlala ngayo kulo mncintiswano esiyenze ukuthi iqembu lePakistan lilobe kakutsha imbali yomdlalo kakhilikithi, njengoba namhla libuthelele amaranzi angu-399 okulinani eliphezu kwawo wonke eseliyake liwathole nxa lidlala umdlalo we-One Day International. Umdlali wePakistan uFakhar Zaman laye uzenzele imbali yakhe emdlalweni kakhilikithi ngokutshaya amaranzi angama-210 elilodwa. Isizalwane zelizwe leZimbabwe esingomunye wabaqeqetshi beqembu lePakistan uGrant Flower, owayedlalela iqembu leZimbabwe kudala, utshele intathe lezindaba ukuba kuyamdanisa ukubona iqembu leli selingumthatshuzwa.
Kuyadanisa njalo kungiziswa ubuhlungu ukubona iqembu leZimbabwe lidlala ngale ndlela. Kodwa ngiyakubona ukuba abadlali bayazama ngamandla abo wonke, kodwa kunzima ukudlala kuhle nxa kulokuningi okusilelayo. Ilizwe leZimbabwe lilabadlali abaletalenta, njalo isifiso sami ngesokuba aluba kuba lokukhumisana umlotha labadlali abayala ukudlala kulumncintiswano, kuqedwe ingxabano ekhona phezulu kweholo.
Iqembu leZimbabwe lePakistan azadibana emdlalweni wesihlanu njalo ngokugcina kulumncintiswano ngesonto khona njalo futhi enkundleni Queen's Sports Club esedolobheni lakoBulawayo, lapho iqembu leZimbabwe elikhangelelwe khona ukuba lilwise ukuvikela ukuba lingatshaywa nge-5 kanya. Sikhangele umdlalo wenguqu. Iqembu labafana abaleminyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu litshaywe nge-3-2 ngabosowabo abaseSwaziland emdlalweni wabo wokuqala kumncintiswano weCOSAFA Under-17 Tournament oqhutshelwa elizweni laseMauritius. Abahlohlele iqembu leZimbabwe nguMathusele Ngwenya kanye loJohn Bonomali. Iqembu leZimbabwe lizadlala lile Malawi ngomvulo emdlalweni walo olandelayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, uJoseph Njanji.